Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 12 mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane ezedlula ezisichiyagalombili 8011 asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus elizweni. Abantu abaningi basola amapholisa ajikele intuto ehitshayo i-teargas ebhasini ebigcwele abantu abagoqela abesifazane labantwana eHarare lamhlanje.
Candidate fanele be ngumuntu okuma-structures oleminyaka engu-5 ekuphathi engasomuntu ongenza udlame, ngumuntu olandela izimiso zephathi. Akusoze kuswelakale abantu abaza kuthi lapha kuhambe kubi, lapha kuhambe kubi.
Kubikwa uqhamuke udlakela kwezinye indawo lapho abe MDC Alliance labe MDCT bebesenza ukhetho lwama primaries lokudinga abazangena kuzichenxe ezedlula ezilijumi lanhlanu zalabo abakhutshiswe i-MDCT ezikhundleni zobukhansila lamalunga edalele parlamente. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Embikweni wethulwe ngabogatsha lwezempila kahle ekuthoneni kwelanga layizolo, sebezinkulungwane ezedlula eziyisichiyagalombili 8011 asebefunyenwe belegcikwane le-coronavirus elizweni, kwasinda abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha lengxenye 6504 labulala abedlula amakhulu amabili 230. Kuzwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,577,644. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lasichiyagalombili 38,396. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu lasikhombisa 37,584,742 ababanjwe belalo. Labulala abedlula isigidi esisodwa 1,077,672. Abantu abaningi basola isenzo samapholisa esokujikela intuto ehitshayo i-teargas ebhasini ebigcwele abantu abagoqela abesifazane labantwana eHarare lamhlanje. Lokhu kuvezwe imbiko ebiphuma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter ngemva kokuba abogatsha lukahulumende olokwethulwa kwembiko belobe ku-Twitter besithi uhulumende usewutholile umbiko wokuthi kulabezomvikela abayisikhombisa abaphosele i-teargas ebhasini ebithwele abantu, njalo sebebotshiwe abezomvikela labo, njalo bazamiswa phambi komthethwandaba. Okucunule abaningi ngalumbiko yikubotshwa komtshayeli kanye lomncedisayo ukondakitha, bebotshelwa ukuthi libhasi ibivele itshayelwa ngukondaktha ongelalayisensi. Abantu ebulenjini bokuxhumana badla amahabulo besitha bezomvikela bebengaze babulale umuntu wonke ebhasini nge-teargas ngoba ibitshayelwa ngukondaktha. Umanji Ngoni Nduna waseHarare uthi uza kwethula isinqumo sokuba owayekhokhela ugatsha lwabatsha kuZANU-PF umnumzana Godfrey Senengamu atholiswe imvumo yokuhlawula na isibambiso sebheyile loba hatshi kusasa. USenengamu wetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela elizweni kulandela ukutshengisela okwakuhlelwe mhlaka 31 Ntulikazi elizweni jikelele. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Icala linye lethethwa njalo abanye abezombusazwe abagoqela umnumzana Job Skala we-MDC Alliance, umnumzana Jacob Ngarivume we-Transform Zimbabwe, lenhlathela izindaba elodumo uWopu Jingono. Abathathu laba baqeda amaviki ambalwa bevalelwe eChikurubhi andubana baphiwe imvumo yokuhlawulela ibheyili ukuze lithonisiswe icala labo bevela emizini yabo. Uthenengam namhlanje umise phambi komthethwandaba kamantshi ecela ukuba aphiwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya, kodwa unduna uthi kakatholi isikhathi sokuhlaziya udaba lwakhe esithi uza kupha isinqumo kusasa. Uthenengam utshele idale ukuba wesabela impilo yakhe ngemva kokuba abantu angabaziyo beqhubeka bemlandela. Icala likaThenengam liza ngemva kokuba ekhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele esola udubo lwenkohlakalo olwehlele ilizwe kakhulu phakathi kweziphathamandla zikahulumende ekutshengiseleni okwakumele kwenziwe mhlaka 31 Ntulikazi lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ukubotshwa kukaThenengam lokhu yikwethuselwa nguhulumende.
Mina abe-MDC Alliance esithungamelwa ngu-Advocate Chamisa asithandabuzi ngisho into eyenziwa izanu ukubopha abantu abakhuluma amaqiniso. Lokhu siyakwazi imbali yezanu usithole wafa ele charge. Undabaningi sithole wafa le charge ye-treason.
Ukubotshwa kukaThenengam kuza ngesikhathi okhokela izifundo emakolishini enhlanganisweni yezinasu uTakutswa Ngadziwore elokhu evalelwe ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emahofisini enkampani ye-Impala esola ukuthunjwa kwesinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Kunje laye uNgadziwore lokhu emele umthethwandaba ukuba uphe isinqumo kwisicelo sakhe sokuvunyelwa ukuhlawulela isibambiso sebheyili. Luza njalo ngesikhathi amantombazana athi ummeli weHarare West uJohana Mamombe, uSisiliya Chimbiri noNetsai Maroba abe-MDC Alliance besithiswa icala lokuqamba amanga ukuba bathunjwa lokutshengisela okungekho emthethweni. Kolunye udaba obelisemthethwandaba namhlanje, owasebenzela idolobho leHarare umnumzana Fani Machipisa owethethwa icala lokuhluthuna isitanda emzini weMauborain eHarare esipha abantu okungekho emthethweni uncitshiwe imvumo yokuhlawulela ibheyili ngumthethwandaba kamantshi. Igqwetha lakhe umnumzana Love Momaduku uchasisa ngokuncitshwa kukamachipisa ibheyili.
Machipisa, he has been denied bail by the magistrates. We are now going to be appealing to the High Court.
Benyimela kumnumzana Machipisa uncitshwe ibheyili ngumantshi. Bamncitshe besithi uzaphambanisana nabafakazi bakahulumeni. Akukho egcekeni lokhu ngoba abafakazi bakhona asibazi njalo asivumelani labo.
Machipisa ubuye wathatha umhlabathi lo ngomnyaka ka-2018 ngesikhathi esesikhundleni sokubhaliswa kwezindlu kudolobho leHarare. UMaduku uthi udaba lolu sebeza lukhweza emthethwandaba waphezulu we-High Court bephikisa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuhlawula ibheyili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kube lokhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe abalisa eleZanu PF lele MDC Alliance ngempela sonto kukhetho lwama-by elections azakwenziwa kuvalwa izixhenxe ezavuleka ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance ngawe MDCT lokubhubha kwamanye amalunga. Ukhetho belumele lwenziwe ngenyanga ezayo, kodwa umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga njalo ongumsekeli kamongameli wathi lungenziwa lolu khetho ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni.
kube lokudonselana kwezinye izigaba ezifana lakobulawayo lapho okuthiwa abanye abebandlale MDC Alliance bebesithi isikhundla esachiwa ngukansela Ronia Mudara uka Ward 8 kumele siye emuntwini wesifazane abanye besithi kungakhangelwa ubulili. Kuthi eHarare ekuwadzana kube lokudonselana abanye besithi kumele kukhethwe ilunga lebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ukuthi imele lesisigaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kundawo phose zonke ukhetho luhamba kuhle.
iMDC ilandela iconstitution esilayo njalo ama primaries acacile ukuthi enzi ngubani ozavothelwa lo ngubani njalo ozastanda as a candidate. Okokuqala icandidate fanele ngumuntu okuma structures oleminyaka engu 5 ekuphathi njalo engumuntu obhadale icontribution yakhe esithi good standing engasomuntu olidlwangu dlwangu ongenza udlame umuntu olandela izimiso zeparty. Akusoze kuswelakale abantu abaza kuthi lapha kuhambe kubi lapha kuhambe kubi, kodwa konke lokhu kuvunyelwe ukuthi uma wena ungasuthisenekanga uzahambisa isikhalo sakho within 7 days ukwenzela ukuthi indaba yakho injani ikhangelisiswe.
Nxa ukhangele ukhetho lwama-primaries kumabandla wonke nje, lungani esikhathini esiningi aluhambi kahle, luyaxabanisa abantu. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuthi kukhethwe umuntu oyabe efunakala ebandleni esigabeni esithize kungela kuxabana?
Kanti umbuzo wakho wesibili angisoze ngikhulumele amanye amabandla ngoba vele izibongo zichiyene, le misebenzi yethu izachiyana. Elethu ibandla njengoba ngisitsho ama-primary la afanele ukuthi siguqule sibone indlela ukuthi sizakhetha njani ama-candidate ethu, mbengawe-parliamentary mbengawe local government. Njengoba ngichilo vele kungani kuyahlupha uma abantu sebefuna izikhundla, bayangcolisana abantu, abanye bathengani, abanye labo besupportani ukuthi namhla ungangiwinisa lapha emagwegwe kusasa lami za kuwinisa empophoma. Konke lokhu sibona ngani iculture engekho lama values ethu eMDC as a whole.
Umnumzana Felix Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lufanayo ngeviki edluleyo kuze kwakhaliswa isibhamu, abalandeli bebandla leZanu PF bachaya nabaze bagijimisa lamapholisa edolobheni leKhwekhwe lapho kade kusenziwa ukhetho lokudinga uzamela leli bandla kusikhundla sedale lePhalamende esachiwa ngumnumzana Masango Matambanatso owabhubhayo engowebandla leNational Patriotic Front. Lolu khetho luze lwadluliselwa phambili ngenxa yodlakela lolu. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngokhetho lwama-by elections osoluhlala luletha ukufuthelana kumabandla wonke.
Ukhetho lwabantu abazamela ibandla lethu leZanu PF kukhansili luhambe kuhle kakhulu ngapha kobulawayo. Asizange sibone umsindo okhona, abantu bakwenze ngokuthula kwakhethwana. Kodwa ke mina ngizakhuluma ngidingi lokudala ngoba abantu bakithi abasukumi, bayahlala phansi bathule. Nxa sokuphuma okuphumayo sebeqala ukungunguna ke khonapho, kodwa basukumanga abantu ukuthi labo baziveze ukubana bakhethwe. Kwagcina ke sokusukume bona laba abasukumileyo. Kodwa hayi, uhambe kuhle sibili. Azange sibone okubi, asibona ngamsindo abantu bebezwanana sibili.
Nxa ukhangele ukhetho lwama-primaries kumabandla wonke nje, lungani esikhathini esiningi aluhambi kahle luyaxabanisa abantu. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuthi kukhethwe umuntu oyabe efunakala ebandleni esigabeni esithize kungela ukuxabana?
Well, le problem ukuthi abantu bayaxabana nxa kulokhetho olunje, so iyatholakala endaweni eziningi sibili njalo emaphathini amaningi. Kodwa thina njengephathi ebusa izano PF sihlala sitshela abantu into eyodwa ukubana hhayi ayisiko ukuthi kona lukhetho lolwana osomele luxabanise, hhayi kodwa sibiza thina sithi i-selection process ukuthi phakathi kwabantwana bonke abezano PF asingeke sonke sasukuma sithi sifuna uba ngokhansela kumbe uba ngo-MP. Ngakho-ke sifuna ukukhetha umntwana oyedwa onguye ozaba nelungelo lokuthi ahambe eyosimela whether kusekhanselini kumbe kusedale lephalamende. So nxa sikubamba njalo sesikubamba ngendlela yokuthi kona noma ukhetho luphela akungabi lo muntu osecelebrata widely as if usethethe inkezo enye emangalisayo, hhatshi ngoba akulo oluzileyo akulwa owinileyo eyedwa. Into ekhona ukuthi sikhethe umntwana phakathi kwabantwana bonke ozasimela kuphela laphana. Ngakho-ke nxa siqeda laphana ukhetho olunjalo siyabakhuthaza abantu abasebenze ndawonye, abantu bona laba akade bevele bemile ekukhethweni khonaphana, basebenze bendawonye bebambanise abantu ababalandelayo akade bavotela kuhambe kuyiwe phambili.
Umnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Kulife Talk lamhlanje siqhubeka phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikeove. Unkosikazi Amy Coney Barrett ukhangelelwe ukuqala ukubuzisiswa edalele phalamende lakwelemelika ngemva kokukhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumahluli emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court esichiwe nguJustice Ruth Bader Ginsburg obhubhe ngenyanga edluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Umongameli Donald Trump labebandla lama-Republicans bafuna angene ngokuphangisa kuleso sikhundla ngaphambilini kokhetho lokudinga umongameli wemelika olwenziwa mhlaka 3 Lwezi lonyaka, okulinyathela elisolwa ngabebandla lama-Democrats. Ngemva kwensuku ezinhlanu kukhitshwe izithetho zenotho ebezethulelwe elemali ngabenhlanganiso elawula ezenotho emhlubulweni wangentshonalanga kwe-Africa, e-Economic Community of West African States, umongameli Nana Akufo-Addo wele Ghana onguye okhokhela lumanyano okwamanje uthi uyasutheseka ngengqubela phambili esiyenziwe kwele mali. Abacitsha umlilo kwele Tanzania babikwa lokhu belwisana lengozi yomlilo oqhamuke entabeni edume ngokuba inde okwedlula ezinye zonke ezwekazi le-Afrika e-Mount Kilimanjaro ngesonto. Isiphathamandla sohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwezemvelo sibika ukuba lumlilo ubulokhu usidla amahabulo namhlanje ngomvulo. Siziqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMikeove.
Ngesikhathi ingcwethi zezempila kahle zihlolisisa okumayelana lamehlo lomthambo osekela ukubona oweretina emzimbeni, odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba iningi labo abagcina befika esigabeni sokungaboni babengavimba lesi simo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
I-retina ngumthambo otholakala phakathi kwelihlo ngangemuva ophathisa ilihlo ukuba libone ukukhanya liphinde lenze ukuba ubuchopho bubone yonke into. Ukuphazamiseka kwayo ungaba ngenxa yokuzalwa iretina ingamanga kuhle kumbe uhlaselwa isifo esifana le diabetes okwenza icine ingasebenzi kahle. Udokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo i-ophthalmologist uthi abantu kumele benanzelele ukuba phakathi kwabantu abangaba ngamabhiliyoni edlula amabili 2.2 billion abangaboni kuhle emhlabeni jikelele abayibiza ngokuthi i-vision impairment, ingxenye yabo yayingabe yenelise ukwenqabela ukuba lesifo esinje kumbe ukusilungisisa.
Kukho genital lapha lalaphaya silendlela ezokuyilungisisa ngayo noma kungalula. Sisenza ukufana le gene therapy lama operation ukufaka ama electrical signals aya ku brain echiya eceleni iretina ngokwayo kusize umuntu ukuze ebone kuhle.
Uthi indlela yesibili indlela umuntu ayithola hatshi ngokuzalwa kodwa ngezinye indlela, ethi le isisanda hatshi emazweni athuthukileyo kuphela kodwa la kulawo asethuthukayo afana leZimbabwe ngenxa yendlela esesiphila ngayo yakulezi nsuku. Kodwa noma kunjalo abantu kabaqhakathekise ukudinga uncedo ngoba lukhona uncedo olugoqela ke imitshina yakulezi nsuku efana lesetshenziswa ngabantu ke abangezwayo endlebeni ama hearing aid kodwa isebenza emehlweni ukuze umuntu aphile kangcono laye ebona.
Omunye umuntu angabe edinga nje ama glasses ukuze ebone kuhle, omunye ele cataract eyabe ifuna i-operation encane nje kulunge. Abantu abanje bafika ku half yabantu abayi 2.2 billion abale vision impairment emhlabeni.
Inhlanganiso ezimela abantu abakhwezeke ngokungaboni bathi inkinga enkulu ibuyanga okubangela abanengi bengafinyeleli indlela ezinje ezikhona ngoba lo mumo womnotho eZimbabwe ungamuhle. Abantu beziphilele benjalo bengaboni beqhakathekisa impilo kuphela. Unkosikazi Lindiwe Sibanda okhubazekileyo emehlweni uthi umuntu esengasaboni kudala enye inkinga iba ngeyokuzinakekela becine bebanjwa ngamandla ukuphila ngokuzithengithengisela lokucela ke uncedo emigwaqweni.
Inkinga zangkhona zikhulu kakhulu ngoba kathesi kulezi nsuku even abathe bayacela emgwaqweni nxa ngixoxisana labathi bona vele abazatholi loba yini ngoba kunzima kathesi ukuthi utholeni umuntu ongamnika umuntu ocela emgwaqweni okuyindibilithi nje ngoba vele ilizwe lomile.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind umnumzana Aprose Nyathi uthi bayazama noma beqhuba kanzima kubangelwa yimumo womnotho oselizweni okubenza bengenelisi ukwethekelela abantu abelenkinga ezinje ikakhulu emaphandleni ngokusilela kwamafutha, imitshina edingakalayo, le mithi loncedo lwabongi labongikazi abangayophathisa ke. Ethi noma kunjalo uhulumende uzama lapha lalaphaya, ngakucele lakhe ukuthi ephathise.
Uhulumende sisebenza la esibili uzama ngazo zonke izindlela uyasincedisa one ukuthi latest yenelise ukufika ebantwini, laye uyenelisa ukufaka imithi angayikwanisa.
Idolobhala kubulawayo lodwa libikwani labantu abakhubazeke emehlweni abedlula inkulungwane ezimbili. Uhulumende obikwa ethi isikhoma sakhe sandelwa ngemisebenzi amele yenze kubangelwa yikoma kwedrought, udubo lwesayikronidayi lezijeziso zomnotho. Usebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo yokulu msebenzi kugoqela abathiwa ngama-partners kwezempilakahle abafana labo World Health Organization, UNICEF lezinye inhlanganiso ezilwisana lokukhubazeka okunje zizimele. Kumabhiliyoni edlula ayisikhombisa 7.3 billion yabantu emhlabeni jikelele, abangamabhiliyoni edlula amabili babo 2.2 billion ngabantu abangaboni kuhle abale vision impairment engalungiseka ngemitshina yakulezi nsuku. Kuthi ibhiliyoni ephezu kweyodwa 1.2 billion yabo bengabantu ababengenelisa ukuvimba ukufika kulesi simo kumbe ukusilungisisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abantu abanengi bathi kumele abantwana abangamankazana baphathwe kahle ukuze bakhule babe lempilo engcono. Bathi njalo kuqakathekile ukunanza Usuku lwamantombazana alwe International Day of the Girl Child minyaka yonke ngoba bebaningi abalokho bephethwe kubi ngabemuli. Unkosazana Sibusisiwe Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yePlan International uchasisa ngenhlupho ezibhekane lamantombazana okumele zilungisiswe. Exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Njengehlanganiso yePlan International, thina sithi okuqakathekileyo ukuze amantombazana bavikelekwe, okwakuqala yikuthi amantombazana kumele ukuthi baqhubeke ngezifundo esikolo, kuqakathekile ukuthi bethole imfundo. Okwesibili, kuqakathekile ukuthi amantombazana labesifazane ukuze bethole ama-opportunities omsebenzi wama-economic opportunities ukuze baphilisa ngezandla zabo, ukuthi bethole imisebenzi yezandla kumbe imisebenzi yezandla baziphilise. Then ukuthi becine sebechadisa abantwana, sebedinga lezinye indlela zokuthola imali. Abafazi namantombazana kumele babe empowered economically. And then okunye kumele babe le-access to ama-sexual reproductive health and rights, kumbena okweze family planning, ukuze bekwanise ukuhlela impilo zabo nokuthi behlele ukuthi abantwana bazaba labo nini empilweni yabo isikhathi sesiqondile.
Yeah, kumele bakuthole ngapi konke konoko konoko ama-sexual rights lokunye okufanayo.
Okay, kule mfundiso like sisebenzisana nenhlanganiso ezinjenge Zimbabwe Family Planning Council of Zimbabwe, yibo kumbele le maklinika nje emaduzane nemaphandleni, kula maklinika kulama youth friendly services lapho ke abangathola khona kumbena ngamaphilisi kumbena ngamakondoms kumbena abangakusebenzisa ukuthi bengabambi izisu lemkhuhlane lokunjalo. Njengenhlanganiso sikhangelele kakhulu inhlupheko ezikhandelelwe ngamankazana, and lo nyaka saqala ukuthiwa yi-strategy entsha lo nyaka, and i-strategy yona le ikhanyelane lokuthi siyehlise inani labantwana abangamantombazana abachadiswayo, and then labantwana abangamantombazana ukuthi bengabambi izisu besabancane, ngoba kuyabaphambanisa empilweni. Sebesifisa ukuthi abantwana abangamantombazana behambe esikolo befunde bephumelele bethuthuke empilweni zabo labo bebe ngabantu, you know, esigabeni.
Unkosazana Sibusisiwe Ndlovu ngwenhlanganiso yePlan International ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni oluphuma enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook kukhasi leVOA Indebele. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lama Warriors uZdravko Logarusic uthi uyathokoza ngempumela yomdlalo wobungane iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu eliwudlale lele Malawi ngensonto. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukukhuluma lentatheli izindaba ngemva komdlalo ophele ezingujikelo bhanqa ongiyela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni, umqeqeshi weqembu lama Warriors uthe iqembu lakhe lidlale kuhle nxa kukhangelwa ukuba kalizange lilungiselele ngemfanelo. Iqembu leZimbabwe libe lethuba lokuzilolonga elilodwa kuphela phambilini kokuba libhekise amabombo kwele Malawi. Abanye abadlali bahlangane labanye khona le Malawi, okutsho ukuba badlale bengazange belungiselele bendawonye labanye. Umlandeli womdlalo wenguqu uKhasezoza uthi impumelelo yangensonto yenza inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iqhubekele phambili ingenzi kuhle ngoba kuphazamisa kwayo kungabonakali enkundleni.
Ukuba ngujikelo bhanqa leqembu leMalawi kwenza kungasakhanye obala ukuba inhlanganiso yeZifa ibingaqhubanga kuhle umsebenzi wokubiza abadlali kanye lokulolonga iqembu. Okusalayo kodwa umqeqeshi kufana lokuthi ulokhe engakaqali ngoba iningi labadlali akade efuna ukubabona ababuyanga. Kuzamele nxa sekulungiselelwa imidlalo leqembu le-Algeria inhlanganiso yeZifa ikhuphule amasokisi ngoba singaba yinhlekisa.
Bekungumdlalo wokuqala umqeqeshi uLogarusic ezibambe esidukwini, njalo isifiso sakhe besingesokuthi abone abadlali abadlala phetsheya kolwandle, kodwa iningi labo kababuyanga ngemva kokuba inhlanganiso yeZifa iphuze ukulobela amaqembu abo. Abadlali abadlala phetsheya kolwandle abenelise ukuzodlala ngensonto ngababalisa uMavelas Nakamba odlala kwelengilandi, uTinechhade odlala eTurkey kanye noAlek Mudimu odlala eMoldova. Iqembu lamaWarriors lilungiselela ukudlala leqembu leAlgeria kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ka-2022. iqembu le-Algeria yilo lihlezi phezu kwesibaya sika-Group H le miklomelo yesithupha, kusithi eleZimbabwe lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo emine. Endaweni yesithathu kuhlezi iqembu leBotswana elilo mklomelo owodwa, kuthi eleZambia yilo lihlezi emsileni wengalane lingela ngitsho lowodwa umklomelo. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwaza thola ilungelo elokuyadlala kumncintiswano ozaqhutshelwa kwele Cameroon. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezisitshiyagalombili 8011 asebefunyenwe bele gciwane le-coronavirus elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni ngo 7:30 njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30.